Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 empandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizakala ukuthi kumele ba enrolle ku Elevate Youth Program. Izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i training.
Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi.
Esiphakathi kwale nhlanganiso sazilutho ngalo. Into ebikhona yokuthi lo mhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident. Kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya. Kodwa kade bathumile bafikile bazochasisa udaba le-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu okuqaliseni. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuyakwenziwa ngayiphi indlela.
Lokhu kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT. Umkhokheli walo mnumzana Morgan Tsvangirai ocine sehlulekile ukuya emhlanganweni weGwanda ngesonto. Abasakhulayo sebeveze ukudana okukhulu phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Enye yamankampani abomakhalekhukhwini ye-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lwe-Elevate Virtual Call Center olubikwa lungo lwakuqala umhlaba wonke jikelele olokuphathisa abasakhulayo ukuba bazitholele imali bezihlalele ngekhaya ngokusiza abathenga impahla etshiyeneyo kule inkampani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loluhlelo olwethulwe lamhla emkhosini owenzelwe ehoteleni yeMeckles Hotel lukhangelelwe ukuthuthukisa abasakhulayo beZimbabwe abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lanhlanu 25,000 ukuzisungulela amabhizimusi abo besebenzisa indlela yemichina yakulezinsuku yamakhompyutha. Umqondisi waloluhlelo olwe-Elevate umnumzana Jonathan Neshena uthi lukunhlangothi ezine ezizosiza ontanga ukuthuthuka kwezamabhizimusi abo.
So we are saying that we give opportunity to these young people.
Sithi thina sibatholisa amathuba abasakhulayo laba ukuba bazisebenzele. Salisungula lolu hlelo ngemva kokuthola ukwakuvela kibo. Awuyidingi imali uqala ibhizimusi. Okudingakalayo yikuba umuntu azi ukuthi lwenziwa kanjani ulutho. Kungakho sikubone kufanele senze basebenzisane lasebayihambayo lindlela.
Umnumzana Kudzai Mahuwa nguye ubrand manager we-Econet Wireless uchasisa ngokugcweleyo ngokumele kwenziwe ngabasakhulayo ukuze babe yingxenye yalolu hlelo.
Okwenzakalayo ukuthi kumele ba-enrolle ku-Elevate Youth Program. Izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training. I-training wabe inikezwa yi-Econet. It's an induction program ezabafundisa ukuthi i-virtual call center isebenza njani. Izabanelisa ukuthi babekwazi ukuthi uma nxa sebebodwa besebenza besendlini bazabe besebenza kanjani.
Ulandisa la ngokuthi kuyini okwenza baphume lalo mcabango wokusungula uhlelo loluhlobo oluqondiswe kwabasakhulayo.
Abasakhulayo kanenge uma sebeqeda isikolo mhlawumbe baswela umsebenzi abangawusebenza ngakho ke sithe achi akahle sibone ukuthi singabanceda kanjani. Ngakho ke uma be enroller for this program bazanelisa ukuthi basebenzele, bazanelisa ukuthi bathole imadlanana abangayisebenzisa noma ikuphi abaye befuna ukuthi bakwenze. At the same time besikhangela ukuthi konke sikwenzayo kuwande ukuthi kukhangele abasebekhule kudala, but abasakhulayo kalutshwana ukuthi bathole ama-products lama-services abangasebenzisa.
Lolu hlelo luqondiswe kwabasakhulayo abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha kusiya kwengamathumi amathathu lane. Abafisa ukuphatheka kilo kumele baxhumane labo ngokuya kukhasi labo lebulenjini www.elevateyouth.co.zw. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai wehlulekile ukuya emhlanganweni obumele wenziwe eGwanda ngesonto lapho akade khangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yaleli bandla ezansi leMandebeleni. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana phakathi kwaleli bandla ngodaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uVusi Sizwe Mkhwananzi esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kudale ukuba abanye babhale amaphethana bawaphasele emahofisini awe-MDCT eGwanda beswela inyathelo likaTswangirai lokungena kulumanyano bengaqalanga bakhulumisana phakathi kwebandla besithi bona basekela uMakhuphe. UMnumzana Morgan Tswangirai ubekhangelele ukuza eGwanda kodwa kasenelisanga ukufika ngoba kuthiwa ebengezwa kuhle. Isikhulumi saleli bandla ezansi emaNdebeleni uMnumzana Mthokozi Sibhebhe utshele iStudio 7 ukuthi laloba uTswangirai engesenelisanga ukubuya kulomhlangano ugutshwe kakuhle. Kungenani lokungazwanani okubikwa sekukhona phakathi kwakhe lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, uBhebhe uthe lolu daba bazange bakhuluma ngalo ngoba bengalwazi.
Lolu daba kaluzange lukhulunywe ngalo, lathi siluzwa nje abantu bekhuluma ngalo, thina esiphakathi kwalo hayi kasazi lutho. Into ebikhona ukuthi lomhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya, kodwa kade bathumile bafikile bazochasisa udaba lwe-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu ekuqaliseni. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela, nxa kukhangelwa izigaba lokuthi kuyaphiwa njani ukuthi abantu bamele njani izigaba zabo besuka kumabandla atshiyeneyo. Yinto nje ngamafitshane engathi zichasiswe ngubaba uMorgan Committee onguye u-National Vice Chairperson okade ngiyathi thina ngupresident.
Loba nje uBhebhe esithi konke kukahle kubandla lakhe, izolo ebuseni kuvuke kulamaphetshana ebebhalwe ukuthi Mat South asifuni bumbulu, Khuphe is right, no MDC Alliance Selfish Morgan. Kodwa uBhebhe uthi kuvamile kwezombusazwe ukuthi izitha zisebenzisa amathuba anje ukuletha ingxabano phakathi kwebandla.
Lokhu kujayelekile kwezombusazwe kuleli lizwe ngoba anti zikhona izitha zethu, ikakhulu abacuphilaba labogciwe abamele ibandla lezampiyo bangakwenza lokhu ingqisipha isikhathi bezama ukuthi baphambanise uhlelo. Kodwa ke ngibona ngani kibo lanxa bekukhangele kuliphutha ngoba umhlangano uvele ngama structure ngake udistractwe kumbuphanjaniswe into efana lamaflyer. Lokhu ngakwenze eralini kaZulu, kodwa abantu abaku structure senhlanganiso abalezikhundla bakuma organs epartachene bayakwazi ukuthi communicate njani lokuthi information ifika njani kibo, ngake bamiswe iflyer. Ngibona ngani kube ngumnakano omncinyane kakhulu kulabo abakwenzileyo lokho.
Loba nje iningi labasekeli be-MDCT ezansi eMandebeleni libikwa lingathokozi ngendlela okwabelwane ngayo izihlalo zephalamende phansi komanyano wamabandla aphikisayo. UBhebhe uThokakathesi usaxoxiswana ngalolu daba.
I-negotiations zokuthi kuyamiwa njani, ukuthi amabandla ashiyana njani, kumba kwabelane njani ama-constituency, yinto elokho i-ongoing njengoba into ze-alliances lokho zikhulunywa. Lokho kusiya phambili kulo hlelo, akukafike kuphutsheni. Njengoba sikhuluma sinje, sikhuluma ngamabandla la khona ayi-7 kungavuka kule lesi-8 ukuthi kuyaphetha kumi njani asonto singakhuluma ngazo namhlanje.
Loba kunjalo abasekela amagubhe bona bathi kabaphathwanga kuhle njalo kumele kuqale kukhulunyiswane ngodaba lwezihlalo lezi.
Into esiyisolayo thina ngokuthi upresident wethu uMorgan Tsvangirai wanika amasisi wonke emasouth kubandla le-MDC eniyekhokhelwa ngubaba uNcube. Thina sithi hatshi, thina njengamatibuleni south siyakwazi ukuzimela sodwa.
Unkosazana Khubhe kahambanga emhlanganweni okhutshwe ngumanyano wamabandla aphikisayo ngomgqibelo kobulawayo, njalo abacubungula ngezombusazwe bathi leli bandla lilakho ukudabuka phakathi njalo. Nginguvusisi Izwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Abanye abasakhulayo sebeveze ukudana phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khubhe. Ukulwisana lokhu kuza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho ngomnyaka ozayo. Ibandla leZANU-PF lalo lihlaselwe yikulwisana phakathi kwexuku elibizwa ngokuthi yi-G40 lelinye elithiwa i-Team Lacoste. Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Alistair Funye utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uTsvangirai loMakhubhe kumele bahlale phansi balungisise okuhluphayo.
Uludaba lolu lubuya lama-disappointments amaningi, especially ngesikhathi sokwenzakala khona bekukuhle ngoba indaba ye-alliance eyiyo eyenza abantu laba becabange indaba eyasuka ebantwini. But why lina lile-gospel efana naye, libuya le-idea efana naye, why lingabambani ukwenza ukuthi sivotele ibandla eliyi-1 sami ukudivide amavoti? Ngoba ngokungakhala previous elections kwaba le-split yabo-Wishman, kwaba le-split yabo-Mtambara, yagcina idivide amavoti yalida ukuthi iZANU-PF i-benefit from i-division yamavoti. So i-split le khona mina ngibona kukubi ngoba kwenziwa ngabantu abangalaleliyo abantu. I-failure ye-leadership yethu ebona yona ifanele ukuthi izuze ama-cost but not ukuthi abantu beZimbabwe bethole inkululeko.
Okwenzakala kuZANU-PF khona elikubona njani ngoba kuyaliwa lakho kuyadletshwana akula kuhlaliseko kukhona?
Okwenzakala kuZANU-PF mina ngibona kade kukuhle, especially nxa sihamba ku-2018 singabantu aba-advocate ukuthi sizuze i-government entsha ezabehlonipha ama-citizens eZimbabwe. Yes, bayathengelana ama-ice cream, bayenzelana lokhu, but i-main thing konke lokhu kuxabana kuma-political parties kutshengisela ukuthi i-leadership ikumbe inkokheli esilayo ayila submissive ebantwini bayo. Ngabantu abafuna uku-achieva into zabo ngokuba ugovernment nokuthi kumele abantu nezifiso zabantu.
Alo-ke ngumnumzana Alistair Funye, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Kuhlelo lwe-The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokulwisana okuqhubekayo kuZANU-PF kanye lakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele izivela kwamanye amazwe. Umqondisi webutho lakweLesotho uLieutenant General Kwantle Mosomotso udutshulwe waba ngezinye iziphathamandla zebutho wafa. iziphathamandla lezi ezimbili zibikwa zimngenele ehofisini yakhe lamhlanje ekuseni zaqala ukudubula kodwa laye ubikwa ehwathe owakhe umbhobho wadubula bagcina besifa bonke bobathathu. Ngemva kokwazisa kwe-commission ebona ngezokhetho e-Independent Electoral and Boundaries Commission izolo ukuthi ukhetho lwakwele Kenya soluyaphindwa mhla ka 17 Mfufu, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga uvuke lamhlanje esithi yena lo manyano bafuna lwenziwe mhla ka 24 loba 31 ngomfufu ukuze bathole isikhathi sokulungisisa ukuphambanisa ukhetho lwakuqala. Umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usowamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela ibonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo, nxa bezathola le bonus kuthi ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukuhamba amakhampani angazali.
Ingcwethe ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima sibele ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifuna ukuthi abantu bengakhalali umsebenzi khathesi, yikho asethembise bonus next year. Asikhumbele njalo ukuthi next year wo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe nje ngohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza nxa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo khathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into ingathi on the ground khathesi. Uhulumende ulama-backlog ento ezinengi ezinjengama-medical aid lokunye angakubhadaliyo ezikwaziyo thina, okuthi nxa sikhangele ukuthi uFebruwari next year uyabe ekhangele ukuthi kuzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebhonase lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayijole ngoba khathi ezivele hantshu bayagalagala. Uthina Masa yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukuqunta labantu abangelamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa idlanu efiyala imali yakhona baye bezise ngaphi ngoba wakathesi akula mali ye antsho besiyazi ukuthi umgaba wathi kwantshontshwa i-15 billion. Imali ikhona yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezana uPF mfo nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti iyasizakala.
Inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka.
Izakhamizi zeGongo emawabeni esigabeni seMathabeleland South zibhekane lohlupho lwamanzi loba ilizwe lithole izulu eliningi ngomnyaka wonalo. Izakhamizi lezi zithi phakathi kwezikotsho ezilitshumi lanhlanu eziku-Ward 3 kusebenza eziyisithupha kuphela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMathabeleland South.
izikotsho zalumango eziningi sezatsha kumbe kazisebenzi kuhle. Abanye sebeze bezama ukuzifakela impompi emizini yabo, kodwa lokhu kuyadula njalo kulenhlawulo efika amadola ayisikhombisa ngenyanga loba umuntu engasebenzisanga amanzi. Unkosikazi Tholakele Hadebe uthi omama bathwele nzima ngokukha amanzi khatshana njalo intengo yamanzi empompi ayifinyelelwa ngabaningi.
Uhlupho olwamanzi solusihluphe kakhulu sibili. Izikotsho zikhona kodwa zitholakala khatshana njalo zinhlutshwana futhi ezisebenzayo. Zikhatshana okokuthi ungaza kuhambe uphinde kabili ngelanga. Njalo lamanzi lama empompi esesizidonsele sezikhona emakhaya. Zibuhlungu lazo ngenxa yokuthi kuyadura. $7.50 leyo kuthiwa yi-fixed charge okufanele siyibhadale. Inengi kakhulu ngoba kuzaba khona le bhili elizabuyela amanzi owasebenzisileyo. Inengi lethu lapha sizakhamiza sisebenza.
Evumelana lonkosikazi Hadebe, umnumzana Nkosikhona Khabo uthi izikotsho eziningi azisebenzi, kudingakala ukuthi zilungisiswe njalo kugejwe ezinye.
Izikotsho ezikhona zikhatshana, eziningi zangkhona azisebenzi. And kadesi laba lezimpompi amanzi angkhona ayadura kulama fixed charges. Phezu kwalokho kumele ubhadale futhi le mali yangkhona leyo efunakalayo. Umsizo wade silufuna exactly ngolokuthi sibe lezikotsho eduzane lemizi yethu, kumbe makusenzakala ukuthi kulungiswe lezo izikotsho ezivele zikhona kungaba lula kithi.
Ukansila kaward 3 umnumzana William Ngwenya uthi lumango udinga ukuvuselelwa komsebenzi wokutholakala kwamanzi atholakale eduze isikhathi sonke.
Uyabona indawo yonke yona le inezikotsho ezingu 15. Uthi zona ezo zingu 15 zinjalo kuza kuba lesikisi kuphela ezisebenzayo. Phezu kwesikisi zona ezikhona ezingu 2 ezimbili kuphela yizo seduze lezakhamizi. Ezinye lezi zine seziphakathi kwezikolelo, okutsho ukuthi lezo zibhorane sezivele zingezesikolo. Kodwa ke esikufisayo thina, engikufisayo mina into engiyilangazelelayo ukuthi i-DDF kumbe lalabo abanelisayo bebuye bezosinceda lapha kugejwe kumbe kulungisiswe lezi zinye izikotsho lezi esezikhona lezi ezivele zikhona ezisebenzayo ezinye ezindala.
Indawo eziningi ezithola amanzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngemisebenzi yamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa zibhekane lohlupho lokubhadalela indleko yamanzi yamadola ayisikhombisa $7. Izakhamizi zemihlubulweni weMandebeleni zihlezi zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okudala uhlupho lokuthi zihambe umango omude ukuyadinga amanzi. Ngezinye izikhathi bacine bebanjwa ngamandla ukukha endaweni ezingahlanzekanga. Ngimele iStudio 7, ngiseMzingwane, ngingubathabile Masuku.
Ngempela viki bekulomhlangano wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe abuthene phansi komanyano wenhlanganiso eChristian Fellowship International ECFI. Wasungula lumanyano kodwa wasededela abanye ukuthi bawukhokhele umfundisi Dr. Reverend Jafat Ndemera ohlala eGeorgia ngapha eMelika. Utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi lumhlangano uphumelele.
Sibe lomhlangano omuhle kuningi esikukhulume ngakho, abathumayeli abavele endaweni ezithiyeneyo, abahlabeleli, nokuba nje ndawonye sibonge inkosi ngokugcinwa phakathi kwelizwe elikhatshana from home. Sithanda ukuthi sithathe lesi sikhathi ukwazisa abantu ukuthi wherever you are lapha e-America, kule mhlangano e-Christian Fellowship International. And le mhlangano ngenhlanganiso zonke ama-denominations wonke asila bandlululo asikhethi. And i-purpose yethu ngeyokuthi sibe ndawonye sibonga uNkulunkulu siphakathi kwelizwe lethu. Sifisela ukubonga bonke abantu abasincedisayo kulo msebenzi ngoba sizodwa ngeke sikwenze. May God richly bless you. Thank you.
Alo-ke bekungumfundisi uReverend Dr. Jafat Ndemera ohlala ngapha eMelika eGeorgia. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Amabhizimusi kawathuthuki ngemfanelo nxa kungelamlilo kagetsi otholakala lula njalo olentengo ephansi. ukuswelakala komlilo lo kuzwekazi le-Afrika kwenza ukuthi kungabile intuthuko ekhanyayo emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamachumi amabili, 620 million, kabatholi umlilo lo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu yikho okwenza ukuthi ilizwe leMelika lisungule uhlelo lwe-Power Africa ngomnyaka ka-2013. I-Power Africa yabunjwa zinhlangothi zikahulumende weMelika ezilichumi lambili. Ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika, amakampani kaZulu lazimele wodwa lenhlanganiso ezizimele zodwa. U-Andrew Heskowich, omele ilizwe leMelika ku-Power Africa, usanda kwethula umbiko othi i-Power Africa yananzelela ukuthi amakampani azimele wodwa angeke enelise ukwethulela uZulu kuzwekazi le-Afrika umlilo kagetsi oweneleyo. Uthi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basebenzise imadlana kaZulu ukwenzela ukuthi badinge imali eningi kumakampani alakho ukuhlawulela ukokhiwa komlilo kagetsi endaweni ezijiyeneyo. Uthi lokhu kuzakwenza ukuthi kube labantu abaningi okumangalisayo abathola umlilo kagetsi ukwenzela ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo. I-Power Africa ifuna ukuthi kungezelelwe inani labantu ngezigidi ezingamajuma ayisithupha, 60 million, abalakho ukuthola umlilo kagetsi ezindlini lakumabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
Lawo ke kungamazwi aveza umbono kahulumende weMelika. Le balalelisi. Yagithi ngumalayagithi ishayeni bafana bagethi olina ibambeni bafana bancane nje ishayeni ibambeni cine yagithi ishayeni bafana bagethi yagithi ibambeni bafana bancane ishayeni ibambeni cine umgido lo owagithi khaya ishayeni ibambeni cine Gwelutshena kulamajaha amahle, nanko ke amajaha amahle awe Black umfolozi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Inkampani kamakhalekhukhwini iConnect Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi. Lokhu kuqhubekela phambili ukufuthelana phakathi kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.